ke libandiweyo. Nxa ungakhozi isifiso sokugeneralize, kuzaba nzima ukuthi sivumele ndawo. Ngoba i-perception ingaba yilokho, futhi i-reality ilokhuyana. Ungathi emakhosi kule sikhathini ungathi isifiso sokubopha abantu abanjani, and successfully prosecute them, awutshongo lutho. It's a general saying. Ukuthi i-heritage platform ukuthi ngithi i-corruption ima-institutions wona la wodwa. So, generally, i-perception yokuthi kune-corruption eZimbabwe, kune-corruption mhlaba wonke ezikelele. Kodwa ngasikhulumeni nalomsebenzi.
Kodwa lina njengamagqwetha baba sithole liyake lihlangane lakho yini ukukhohlakala mhlawumbe kwabathutshisi amapholisa kumbe lezinye izisebenzi zikahulumende ekuqhubeni umsebenzi wenu?
Hayi, mina ngiyangikutshela abantu okuyabe kuthiwa kwenzeka i-corruption ngiyadifende successfully ngoba kuyakungela kufanayo. So angingahlangani lakho okudirectly involved yini. Kodwa sengisitsho ngingathi ukuthi akwenzakali. But into engizama uyitsho ukuthi nxa kungelabufakazi obucacileyo, njengoba ngisitsho ukuthi ngiyayindishwe ndabantu bakhesheni, xa kungelabufakazi obucacileyo, futhi urimene ngalegeshi. But that allegation kithi kufuke iprove beyond reasonable doubt. Then uzoyetho ukuthi hayi uzibane is really corrupt ngoba sengajwela ngecala.
I-Transparency International ithi eZimbabwe ngelinye lamazwe akhohlakeleyo kakhulu emhlabeni jikelele. Ungathini ngalokho?
Ungakwazi ukuthi basebenzise i-threshold. So ngiyavumelana nabo kumbe ngiyale ngingase betsho njalo. Ngenxa yokuthi i-threshold abayisebenzisayo kumbe i-information that they are basing on iyabanyazi. Ngakho-ke ngizakuthiya kunjengoba kunjalo. Not ukuthi abantu sebavula la macala kumbe bazaba.
Kukhona yini lapho ongaxwayisa khona obona uhulumende esilela ngemizamo yokulwisana lenkohlakalo?
Into engingayitho nje ukuthi abantu laba bahlala bekhala ngokuthi ama-payments aba mancane. Abantu laba bahlala kunegotiatwa nje ama-salaries yonke indawo, ama-working conditions bahlala bekhuluma ngawo yonke indawo. Into zonezinye zenza ukuthi umuntu athune ecabanga ngeyize. So as long as khonokhala kuyinto kungakakhundo, sahlala sikhuluma ngento yena leyo. But umuntu ozitholele into zakhe ngendlela nje efaneleyo, konke nje kusebenzeka kuhle, e-proud ukuthi ungumuntu kahulumende, uyakhona ukuthi athenge imoto, athenge indlu. I mean, I don't think ukuthi kungaba lokukhonona okunjalo. So if we're going to work on that front, I think singaphumelela.